Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yevoters roll izadlala ihlupa ngoba ma ingachaswanga kuhle akujo futhi ukuthi izekhiya be right khona kuyana yikho ngoba umumo esikuwa ama election ngumumo wokuxokozela akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupa kusasa.
Inhlanganiso yezek ithi ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota olwe voters roll oluhlelekileyo luzanikezwa amabandla ezombusazwe abaphumelele ukuncintisa kukhetho kungelambadalo. Amalunga ebandla le-National Patriotic Front, NPF, asebiziwe emthethwandaba isetheswa icala lobudlwangudlwangu. Kwezemidlalo, umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele uyindaba esegudwini kulezi nsuku kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe khomishini ebona ngezokhetho abezekhi bathi ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota olwe voters roll oluhlelekileyo luzanikezwa abamabandla ezombusazwe ngemva kokulotshwa kwamagama abaphumeleleyo ukuncintisa kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lingcazelo iza ngesikhathi uZulu labamabandla ezombusazwe bekhalaza ngokuphuza kwabezekhi ukutholisa abamabandla kanye loZulu i-voters roll, kodwa eyitholisa abakwamanye amazwe abanjengeBhilitani ngesikhatshana esifitshane. Umgcini sihlalo wezekhi uJustice Priscilla Jigumba uchasisa ukuthi umthetho uthini ngokutholakala kwe-voters roll.
I think in the next day or so you see a list of all successfully nominated candidates presidential national.
Kunsukwana ezilandelayo lizobona amagama labo abaphumelele ukwethula ingwalo zabo ku nominations court sebephuma kumaphephandaba kulele ngoba umthetho utsho njalo ukuba kumele sikwenze lokho. Umthetho uthi wona ekukhitshweni kwamagama labo abazoncintisa kukhetho kugwalo ndaba lwe government gazette kumele sibatholise leyo voters roll esiphelile njengokutsho umthetho.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba uZulu akazwisisi ngokumele kwenziwe ngabezekhi ukuthola lolo gwalo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Jenesani Ntungakwa.
Okwakuqala mina ngingathi khona kungaba le nkinga ukuthi izekhi sigcina siyikhangela ngani kumbeni singani elitist. Mbeni singathi inhlanganiso eyabantu abangafikekiyo, abangafikelekiyo. Khona ma izekhi ekwenzayo kuliqiniso, ukubona kwami akulalutho olubi ngoba la isebenza lalabo abancithisayo ukuthi ibanike lelo ithuba le-information eyabiyiningi. Kodwa-ke lakho sinanzelela ukuthi ma siya kuma-election kwezinye isuku asithathe isikhathi ukukhangela izinto. Omunye lo munye usekhangelela ukuthi lami ngiyovotelwa. Sizathi seziphambili sithole ukuthi i-voters roll le ibile nkinga zayo. Kube nzima kumbeni kube yinto yokuphuza ukuthi inkinga lezi zikhulunywe.
Ubeka abezeki umlandu uNtungakwa lokungatholisi ulwazi olwaneleyo phezu kwalolu daba.
Indaba ye-voters roll izadlala ihlupha ngoba ma ingachaswanga kuhle akujo futhi ukuthi izekhiya be right. Khona kuyana yikho ngoba umumo esikuwa ama-election ngumumo wokuxokozela. Akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa. Mina ukubona kwami indaba ye-voters roll ihlupha khonapho izekhi layo kumele isebenze kugadalala ukwedlula lakho kukhona.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo adaniswa ukuthi i-voters roll ikhanya itholwa lula ngabebandla elibusayo. Kodwa abezekhi bona bamangela ukuthi i-voters roll ehlelekileyo ayikabi khona. Ekhona etholwa nguZulu yiyona leyo alokhe besayisebenza ukukhipha konke okungamelanga kube khona. bathi abazayithola kungelanhlawulo ngabancintisayo kukhetho abalamagama ayabe eselotshwe kugwalo olwe-Government Gazette. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abazahlola ukhetho oluzayo bakhuthazwa ukuba baqhube umsebenzi ngendlela ezasuthisa amazwe wonke omhlaba kanye labantu baseZimbabwe bengayi emadolobheni kuphela kodwa lasemaphandleni lapho kuvame ukwephulwa umthetho lamalungelo abantu. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazi weStudio 7 zithi abazahlola ukuqhutshwa kokhetho oluzayo bevela kwamanye amazwe kumele baqalise ukubuya khathesi elizweni njengoba ukhetho lungahlolwa ngelanga elilodwa. Umnumzana Jenisani Ntungagwa uthi abantu laba kumele babuye bezimele njalo bengabuyi bethi bazonceda iZANU-PF kumbe amabandla aphikisayo.
Ukubona kwami akungeke kwabalula ukuthi umuntu athi khona into zama-observer missions ziyahamba njani. Kodwa bakhona bakhona okulula kibo ukuthi bebuye njengabe-European Union ngoba ama-ofisa babavele khonapha. Thina kaseko ku-Commonwealth, so angikhangeleli ukuthi singaba le-Commonwealth Observer Mission. Kodwa i-SADC sonke siyayazi, i-AU sonke siyayazi. Ngingazi ukuthi nge-UN kugcina sokuye senziwa kanjani. Kodwa ngamafitshane mina ngathi ama-observer missions lawa akumelanga ebuye ezolalela uhulumende, kumele ebuye ezolalela labo abancithisana kukhetho.
Umnumzana Ashley Fune isakamuzi saseHarare uthi okuqakathekileyo ukuthi abantu laba baqale umsebenzi khathesi ilanga lokhetho lingakafiki ngoba bengahamba ngelanga lokuvota awasoze baguqule lutho njengoba abantu bengabe besethusela kudala.
I think okuqakathekileyo ukuthi ama-observer ayenze khathesi ukuthi beqalise bemonitor the preconditions of the elections, because last time babehamba besiya observer kuphela, but then many things would have happened before people go and vote. So kuqakathekile ukuba beqalise bebekwazi the environment, even the circumstances that are leading people to vote, context endaweni yakhona, ngoba you find that in some regions uyaphongahambe observer but people already will be victimized.
Owayengumgcinisalo wekomishini yokhetho ye-Independent Electoral Commission of South Africa osekungumanyano owe-SADC ebona ngezokhetho eZantsi Afrika, unkosikazi Brigile Bam uthi kuyathokozisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa unxuse abamazwe omhlaba ukuzohlola ukhetho njalo bazazama ukuthi baye lasemaphandleni.
Siyathemba ngempela ukuthi manje kulama-elections ezayo yonke into la eZimbabwe izakwenziwa ngendlela efanelekileyo, ngendlela yomthetho. Abantu bangakhali ngezinto ngesikhathi sokuqala ebeze bahlupha. Sijabulela ke ukuthi into yokuqala nje ukuthi uhulumeni uvumile ukuthi abantu bangaphandle ama-observers makeze azobona ukuthi kwenzekani. Kuba ngesikhathi saphambili u-government walana ebengafuni ukuthi abantu beze lana bazobona ukuthi kwenzekani. Sina sihambanga kakhulu, ufuneka lezo zinto ziphumele ngaphandle, ungahlalela ehotel, ungahlali la kuphela. Ufuna kodwa abantu sibabizile, sibuza bona abantu bala ekhaya, yibona abazi ngempela ukudlula thina.
Lokhu umnumzana Charlton Nyoni uthi kuzenza abantu babe lethemba kukhetho.
Ngibona ngani kungasiphathisa kuhle ngoba nxabe ngabakhona laba abantu, ukuvoxeka lokho kukhona kungaphela, kube clear ukuthi izinto zihamba njani.
Umnangagwa unxuse amazwe wonke alesifiso sezokubona ukhetho lwalonyaka lokuqhutshwa okube ngokuqala ukuthi amanye amazwe anjengeBrithani lamanye akwinhlanganiso ye-European Union azokwenza lokhu ngemva kokuxabana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okwakhathesi abamanyana we-European Union yibo asebefikile. Amazwe amaningi afana labo-America, Australia le-China akhangelele ukuthi azabuya ngensuku ezinhlutshwana ukuthi ukhetho luqhutshwe nomanje kule nkuthazo yokuthi ngabe wabuya masinya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Pepe.
Amalunga ebandla le National Patriotic Front NPF asebiziwe emthethwandaba isetheswa icala lobudlwangudlwangu. Amalunga lawa abikwa achaya umuyi umnumzana Makura Charumbira emahofisini ezanu PF eDavis Hall. Kobulawayo uBathabile Masuku usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Icala abaletheswayo babika balidala ngomnyaka ka-2016 umuyi uCharumbira esaphila kodwa alingenanga emthethwandaba ngenxa yokuthi ugwalo lwecala i-docket kwathiwa lusiwe eHarare. Abetheswa icala leli bathi ngesikhathi betshitsha emthethwandaba babesetheswa icala lokutshaya uCharumbira kodwa khathesi sebebhalelwe ukuthi icala labo ngelobudlwangudlwangu i-public violence. UCharumbira uze wabhubha icala leli lingathonisiswanga. Isimanga yikuthi ugwalo lwe-docket soluvelile ngesikhathi abetheswa leli cala sebebhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka njalo basola ukuvelwa kwe-docket leyi ngesikhathi somkhankaso. Omunye wababizwe emthethwandaba umnumzana Cosmas Ncube uthi uCharumbira wabamangalela batshitsha emthethwandaba baze badela.
Nayithe simtshayileyo satshitsha ekhothi satshitsha ekhothi isteti isitshela ukuthi idokhethi lihanjiswe eHarare kalikho. Sasizacina kuthiwa no lapha kukhanya ngani indaba yethu kayindawo sizabizwa ngama-summons. So then now into kade into esimangalisa ukuthi idokhethi lihamba njani eHarare thina silale yabe lilandani eHarare. Njalo why i-directive vele eHarare ngoba kade sesibizwa sesisamoni ukuthi mhlaka 20 June siye court.
Omunye wabetheswa cala linye ngumnumzana Butholezwe Ngwenya. Ungwenya ukhala ngokuthi icala elibhaliweyo seliguqulwe ethi kukhanya icala labo elikhulu ngelokusuka kuzanu besiya ku-NPF.
Ekuqaleni bekudwa yi-assault against thini ukuthi satsha uMakura Charumbira khathesi kubuye kusekubhale ukuthi sokuyi-public violence. Ngubani okutshintshayo njalo kutheni? Asisakwazi ukuthi ukusuka kuzanu PF siya ku NPF iNational Patriotic Front liqala yini.
Unkosikazi Hilda Ncube uthi ngelanga le nomination court amalunga ezanu PF abatshela ukuthi bangaze babhalisele ukuncintisa abanye baza kuya ejele.
Singu-6 esetheswa icala leli akukatshintshi but into etshintshileyo licala. Then abanye bethu nxa sihamba phande lapha vele nge-nomination court abantu bezanu PF babesitshela ukuthi nina lifield ama-candidates yenu ye-NPF but after nomination court bazahamba ejele vele alisoze li-contest.
Abathathu laba balile ukuveza amalunga ezanu PF abethuseleyo ngelanga le-nomination court besithi besaba ukuhlukunyezwa kodwa bathembise ukubaveza emthethwandaba kusasa. Imizamo yokuxhumana legqwetha elibamelayo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sixoxa lamabandla achiyeneyo ngamalungiselelo awo okhetho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele ukuze silithinte lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Ziyalandela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jinping wakwele China uthi ulethemba lokuthi ele North Korea lele Melika azagcwalisa izithembiso azenza kusivumelwano. Amazwe la asilobe emhlanganweni wenkokheli yawo owenzelwe eSingapore. Uji utsho lamazwi lapho esamukela umkhokheli wele North Korea uKim Jong-un wele China. UZulu waseTurkey uyavota ngesonto kukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kukamongameli Recep Tayyip oleminyaka elichumi lesithupha esembusweni lo yebandla elikhulu eliphikisayo uMuharrem. Lamhla kweziphathelane lomnotho welizwe sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions yena osichasisela ngokuqansa kwintengo yempahla kanye lokuswelakala kwemali okulokho kuqhubeka elizweni.
Iqiniso yokuthi kwakathesi imali ivele iyahlupho ukuthi isihlupho edlula kuqala. Ngoba ungakhangela lapha emabhenki uyafika. So kulesikhathi amabhenki aselesikhathi sokuthi ungavele ufike ekuseni. Abameli ibhenki zivalwe ngenxa yokuthi awu 12 banike izinamba ungajayiwe nale namba efikiwe ukuthi awu 12 akusela mali. Uthi ngawususa lapho kathi abantu sebethiwa abangcono abantu bathenge besebenze nale ukuthi ayiplastic money. Ezitolo lakho siba lohlupho okokuqala kunandela ama-price asekhuphukile kathesi. Kula kuqala ama-price enjalo ekhuphukile ayatshiyana. Ungafika uthwele iyusa i-price yakhona iyehliye phansi. Ungafika uthwele ibhondi i-price yakhona iyabe isikhwelela nxa uthwele iyusa. Nxa ungafika uthwele irandi iyabe ingaphansi kwebhondi kancane kodwa iphezulu kweyusa. Nxa uthi uyaswayipa isikhathi esiningi iyabe kuyeqongileyo phezulu. So ungananzeleli ukuthi asilasibili price eqondileyo. Abantu bezitolo indaba leyo ukuthi kuswipe ngokuthiwa yi-paper money njengoba yalethwa abantu baloke bengayihloniphi leyo nto. Abantu baloke befisa ukuthi ngabo uyathenga abantu sibili ngemali ebambekayo. Ikakhulu iyusa but iyusa khona isabonakala. Ngekwesikhathi uyenzakala ukuthi lami nqanto leyami imali ngeholo. Vele inyanga iyaphela ngayo ngebhenki. Ngoba ungaze uye ebhenki khonaphana ube lenhlanhla ukuthi ngoso usuyathola imali yakhona. Bafika bakunika isaka lama-coins. Babe ngama-50 cents, ama-20 cents, 25 cents, ama-dollar. Manje kuba nzima. So uzananzela ukuthi abantu vele sebananzela ukuthi ebhenki akuncedi kakhulu. At least indawo ebingcono ileyani i-ATM uyabusazi ukuthi uzathola at least imali ezwayo imali yephepha. Kodwa yikho lapho kulihlupho khonaphana ukuthi nxa ungafika uthole ukuthi vele isikhathi esiningi akubi le mali. So sebahlangana ukuthi abantu bangene phakathi bayedinga amatshe lawana khona. But abantu ama-coins abawafuni. Uhulumende wayethembisa ukuthi kuzabangcono. Kodwa kusegcina uhulumende leso kumehlule.
Yena uhulumende wayethembisile njalo ukuthi uzananzelela ukuthi intengo yempahla iphongukhuphuka nje mahlayana ayibisele phansi. Alikuboni konke lokho njalo alikazelizame ukukhulumisana laye njengezakhamisi.
Uhulumende lomutsha lo ongenileyo kamnanga kule ngqeni isikhathi esininga sokukhuluma labantu kalaso. Ngoba abantu ngengathi ezijeneyo siyizakhamizi uthola baye bengali befisa abantu bakhulume labo. And iqiniso likhona ukuthi hayi intengo ukuthi ikhuphuke iye phansi akuvumi. Njalo okunye sekunanzelela ukwenza intengo ihlale iphezulu. Ikuthi sibuswa ngabantu abangathi balokuganga okuthile. Phela iningi labo bona izitolo esithenga kizo athola ukuthi bona babantu abayiwo futhi abangama-ministers labasezikhundleni ezithile. Yibo futhi bona abangabanikazi bama-shops anayo esithenga kiwo. So uzananzela kulokuganga okuthile ukuthi bafisa ukubana imali yabo ikhuphuke iye phezulu. Ngoba phela uhulumende lwana okamgaba ephumile ungenele obunangakho. Wananzelela kubuyele futhi abauthi esefake cabinet yabo abise abantu abafana nayo. Kona bese baziyo ukuthi abantu kuyo balezitolo abalama business ayofanele sithengekiwe. So lawo abafuna ukudla into enkulu yokudla balandaba labantu.
Izisebenzi ke zithola njani iholo lazo?
Izisebenzi uhlupho lokuhola lokhu lukhona. Ungananzelela kuyimkhakha eminingi ezisebenzini. Uzananzelela ukuqala abantu abaningi amakampani amaningi akukabi nelanga ukuthi umuntu ohola ngaleli langa. Asilapha pay day yaziwayo. Imali yadinga lapho ethiwa khona abantu bephongukuyinikwa. Okwesibili uzananzela ukuthi ezinye izisebenzi benjalo benikwa imali yakhona. Abanye banikwa imali yakhona ingagcwalanga yenyanga ngenxa yokuthi 50%. Abanye ngekuthiwe 80%. Alitshwana amakhampani anika abantu imali ekwanileyo. Vele impilo yakhona inzima. Kodwa njalo ukuthi usuthole imali njengoba ngikhuluma ngohlupho lwemali. Uthi vele usufuna tesa ukuthi uchithe imali zakho phakathi nasingabantu abamnyama bonanzela semizi ngale khaya. Kule mali oyawufuna ngawe uyayithola sibili njalo. Iyimali ukuthi la uthumele abantu abasekhaya. Bayisebenzi. Kuba nzima umuntu osekhaya ngiyamthumezela iplastic manje uyayisebenzana. So izisebenzi aya kula nto enhle. Umumo mubi, ama-price aqansa, kodwa iholo lezisebenza aliyiphezulu. Kusegcekeni ukuthi hayi uhulumende lo sibona ngathi lokwehluleka okuthile. Yikho sibili abantu nxa kusiya ngezisuku zakule election abantu bebehamba sibilweni. Bakhala ufuna ukuyavota belokucuna ukuthi hathi bo. Abantu laba abakhona ababusa abake bameceleni ukungena abaye abantu. Engxenye into zingaba ngcono ngoba abantu bathwele nzima eZimbabwe la.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye leZCTU sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekusendla ntambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abazancintisa kukhetho baqhubeka ngemkhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezishiyeneyo zelizwe bethembisa uzulu intuthuko nxa bethe banqoba. Omunye wabancintisayo laba ngukosazana Perpetual Nomcebo Nleya webandla le-Alliance for National Salvation i-ANSA, yena odinga ukumela isigaba sebulilima West edalele ephalamende. Untungameli Inkomo we-Studio 7 uxoxe lo Manleya waqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenze wangena kulolu khetho.
Ngilesifiso sokuthi ngibone i-youth iphatheke izinto ezedevelopment lokukhuluma nge-gender based lokuthuthukisa isigaba sakithi kulilima wethu ngokuhambisa izikhalazo zabo-government. Ngibone kulama-challenges amaningi kulilima wethu enjengokuthi kathesi amasela wonke ezinkomo agijimela ngapha kithi kulilima wethu ngoba kuyindawo esekugcineni. Izikolo abantwana izikolo zikatshana bayenelisa ukuhamba esikolo kahle, le-network yakhona ayibambi yonke amafoni amaradio, silalela nzima i-news, amaklinikhi akatshana, i-transport imigwaqushile, sisele i-transport ngenxa yokuthi imigwaqushile. Intsha ikakhulu thina abafundile labo baswele ukuqhasha ngenxa yokuthi bazama uku-apply ama-intake bayathola kodwa ukuthi beqhashwe ngapha kithi kukhanya kunzima. Nalabo abangafundanga bagcina sebeyenza izinto ezingasaqondanga ngenxa yokuthi isikolo sabe sikhatshana bengesenelisi ukuya esikolweni.
Lubhahe kanganani udubo lokusilela kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo khona ngapha?
Hayi vele kithi ngapha kunzima ukuthi abasakhulayo bethole umsebenzi. Ba-apply abatsha ama-application abo mayizilopho abahamba elobe ukuthi bephendula baphendula bagcina sebebona kungcono ukuthi bephandle kwamazwe. And ngale phandle kwamazwe njengase-South Africa soku-overcrowded ukuthi bafike ngale bethole umsebenzi bayiswela begcina sebezenza izinto zokuganga. Amankazana sethengisa imizimba abafana sebeyenza ukutyo sesikhathi lokubona intsha ibuya ngobuningi sebevela phandle kwamazwe beyizidungu sebebuya bezongcwatshwa ngapha ngenxa yokuthi ngapha baswele imisebenzi begcina besaphandle besasenza ukuganga futhi.
Balalela abantu abavotayo khona ngapho ebulilima West, alubana bethe bakukhetha mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona?
Ma bengangikhetha amazwi engabatshela wona ukuthi ngingathembisa ukuthi ngithuthukise ama-problems abahlangana nawo njengokuthi ama-clinics njengapha kithi kulama-clinic asayakhiwa. So ngingathembisa ukuthi engapheleliswa ama-clinic la njengeTokwana, Mbimba, Thukuru, labadala bethole imali zabo ngendlela. Ama-link yezele development ema-resettlement nengikhuthaze labo mama ukuthi bejoyine ama-club beyenze into zama-club ukuze bekhone ukuzincedisa.
Lo ngukosazana Perpetual Nomcebo Nleya owebandla le-Alliance for National Salvation njalo ozancintisa ukhetho lokudinga umeli webulilima West edalele ephalamende ubexoxa lo ntungameli Inkomo we-Studio 7 ekwamakhulela 2. Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Kusasa eleMelika linanza ilanga lamalungelo eziphepheli ele-World Refugee Day limanyene lamanye amazwe. Leli lilanga eliveza njalo indlela iziphepheli eziphila ngayo emhlabeni jikelele, njalo balesineke baphinde bebonge amazwe abagcinileyo. Iziphepheli lezi zivela kunhlangothi zempilo ezishiyeneyo, abanye bazihambela bebodwa kukanti abanye balemuli, abanye balenkolelo ezishiyeneyo, njalo ukufunda kwabo kuthiyene. Kodwa ubudlelwano babo yikuthi bonke basuke ngokungathandi emazweni abo bevalekela udlakela ikakhulu olwamalwecatsha lona osoluthwalise amagabha avuzayo abesifazana labantwana. Ngakho eleMelika nxa linanza ilanga leli liyaziqhenya ngokuthi liyabasiza laba bantu ngokuningi ukugoqela ezempilakahle kanye lamanzi ahlanzekileyo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenguqu okudinga intshantsho zomhlaba jikelele uyindaba isegudwini kulezi nsuku kweleZimbabwe kokuthi la maqembu aphatheke kumncintiswano lonyaka owe-ORAP Zenzele Isuzu Champion Cup abebizwa ngamagama amazwe aphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba eqhutshelwe kwele Russia kulezi nsuku. Intathe yezindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Bezibizwa ngamagama amaqembu aphatheke kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Russia izikolo ezilitshumi lesithupha ezisuka kwele Mandabeleni laseMkabazwe ebezithe gwaqa isikolo seGifford esisedolobheni lakoBulawayo kumncintiswano walonyaka owe-ORAP Zenzele Isuzu Champions Cup. Lo mncintiswano osule minyaka emihlanu wasungulwayo qoqa inhlanganiso ye-ORAP isebenzisana labe Auto World njalo ungenwa izikolo ezisemaphandleni. Omunye wabadlali ophatheke kulo mncintiswano uThabani Ngulube uthe lo mncintiswano muhle ngoba usipha ithuba abantwana bemakhaya ukuba bebonwe ngamaqembu asemadolobheni.
Ya, so le lithuba elihle ukuthi maybe singabona mona amaqembu asemathown that futhi sizodlala kule tournament.
Iqembu lamantombazana elemzimini ohayi ebelibizwa ngegama elithiwa Mexico yilo elinqobe ukucelela besifazane ngemva kokuchayela emanama ebelibizwa ngegama elithi England kufinal njalo yilo ebelivele liphethe isicoco ngemva kokunqoba la kumncintiswano wanyakenye. Kucelela abafana kunqobe iqembu letongwe hayi elesabhidebridge lona ebelibizwa ngegama elithi Spain kanti nyakenye bekunqobe iqembu letholojo hayi. Ezinye izikolo eziphatheke kulo mncintiswano walonyaka kucelela abafana abale minyaka engaphansi kwamajumi amabili ngezibalisayo eseGifford High ebesibizwa ngegama elithi Egypt, esemabhikwa High ebesibizwa ngegama elithi Brazil, esenhlangano High ebesibizwa ngeArgentina, esecholocho High ebesibizwa Morocco, eseclock High ebesibizwa Tunisia, esesibomvu High ebesibizwa ngegama elithi Portugal, kanye lesemanama High ebesibizwa ngegama elithi Russia. Kucelela amankazana aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili amaqembu abebizwa ngokulandelayo. Iqembu lemalunguti hayi belibizwa France, elefatima hayi belibizwa Nigeria, elezwa ngendaba belibizwa Senegal, elemanama belibizwa ngegama elithi England, kuthi elephashu belibizwa ngeGermany. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umculokazi nje siyamluma esithi singamandebele singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-National Patriotic Front, NPF, asebiziwe emthethwandaba esetheswa icala lobudlwangudlwangu kobulawayo. Inhlanganiso ye-ZEC ithi ugwalo lwe-voters roll oluhlelekileyo luzanikwa amabandla ezombusazwe ngemva kokulotshwa kwamagama abaphumelele kuncintiswa ukhetho. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.